We are wishing you a pleasant evening and a very good night.
Siyabonga Chris Lomavela Simhlanga Nyahuye lichana njani mthwakazi omuhle siyalamukela emsakazweni we Studio 7 ngomvulo mhla ka 11 ngomabasa 2016 silethulela uhlelo lwezindaba zeZimbabwe sisakaza sise Washington DC. Olamukela emoyeni ngenjabulo ngotungamile inkomo endabeni zethu lamhlanje.
Mende akumelanga ahlale phansi abese thatha izinqumo zokuthi bazame ukuthi bafane ukuthi abantu bangaxoxi lapho. Kumele uhulumende ainveste afake imali infrastructure ukuthi badevelope esingathi nje i-broadband ukuze abantu bafanise ukungena endaweni lezi ngokuphangisa.
Uhulumende obikwa esedinga indlela zokuvimba ukusetshenziswa kubi kwenkundla zebulenjini. Inhlanganiso yamagqwetha alwela amalungelo oluntu isikhudaze idale lephalamende ukuthi lingenele kudaba lokunyamalala kukaItaitamara. Iqembu labesifazana elimela ilizwe emdlalweni wenguqu liphumelele ukuyadlala kumncintiswano we-Africa Women Cup of Nations ngemva kokunqoba eleZambia. Zonke lezi ndaba lezinye ziyalandela. Uhulumende ubikwa edinga indlela zokwenqabela ukusetshenziswa kubi kwenkundla zebulenjini kulandela imbiko kamongameli Robert Mugabe ethi sebesibabaningi abasebenzisa lezi nkundla ngendlela ezingalunganga. Sikhuluma nje kulabantu abaningi asebebotshiwe ngoba bethumelane imbiko ethiwa igcona uMugabe. Ngeviki edluleyo iWhatsapp yazise ukuthi imbiko ethunyezwa ngalindlela kayisoze iphanjulwe ngabangayithunyelwanga. Umongameli Mugabe uthe vela kwele Japan kunsukwana isanda kwedlula wazisa ngokudana kwakhe ngabasebenzisa ubulembo ngendlela ezingalunganga esithi kumele kudingwe indlela ezifana lezenziwa kwele China ezokuvimba ukusetshenziswa mahlayana kobulembo be-internet. Umphathintambo wezokwethulwa kwembiko lobungcitshi bendlela zokwethula imbiko umnumzana Super Mandiwanzira utshele iStudio 7 ukuthi ngempela zikhona indlela abazikhandayo kodwa abamele bethuke yilabo abangasebenzisi ubulembo ngendlela eziqotho. Ukuhlaziya lolu daba sixoxele ngcwethi kwezokwethulwa kwembiko njalo engumhleli wephephandaba leThe Independent umnumzana Dumisani Mleya yena othi okufuna ukwenziwa ngohulumende yikubuyisela muva inqobela phambili.
Le mbiko leyi singathi iyasihlupha iyasikhathaza kakhulu kule ngenkathi zezindaba zeZimbabwe ukuthi umongameli umnumzana uRobert Mugabe sethe yena befuna ukusebenzisa singathi nje i-technology ukuthi ablokhe indawo lapho abantu abakwanisa ukuthi baxoxe kuze lezi amathi i-social media lezi kwi-inthanethi. Iyasihlupha kakhulu ngoba ayisiyo into esiyikhanyeleleyo okwakaqesha ukuthi kungaba lo mongameli welizwe lohulumende wakhe abangahlala phansi bacabange into ezinjalo. Kithi esiqala lapho kumele sinanzele ukuthi umhlaba suthingisile i-technology isimuve kakhulu, isidevelopile kakhulu. Abantu sebekwanisa ukuthi bahlale phansi bazixoxele kuhle nje nge-Facebook, abanye kubo-Twitter, lezi yindawo ezinjalo njalo. So uhulumende akumelanga ahlale phansi abe esethatha izinqumo zokuthi bazame ukuthi bavale ukuthi abantu bangaxoxi lapho. Kumele uhulumende ayinveste, afake imali infrastructure ukuthi badevelope esingathi nje i-broadband ukuze abantu bakwanise ukungena endaweni lezi ngokuphangisa kunokuthi bahlale phansi bazame ukuzivala.
Kodwa umphathi ntambo obona ngakhona lokho umnumzana Superman Wanzira sikhulume laye uthi yena asikho qiniso khona abakutsho yikuvala nje labo abafuna ukuthi basebenzise ubulembu ngendlela engayisiyo. Uthini wena ngalo?
Asho umsebenzi kahulumende lo wokuthi ube uhulumende ukuthi azenze ipolisa lokuthi akhangele abantu ukuthi baxoxa besithini, ba-exchange information, ama-ideas ngendlela ethile. Asho umsebenzi kahulumende lo. Uhulumende kumele akhangele ukuthi a-develop infrastructure. Njengoba bengisho ukuthi a-develop infrastructure ukuthi sikwanise ukusebenzisa i-inthanethi ngokuphangisa, ngoba i-inthanethi yonangwayo isenza ukuthi sithuthuke njengelizwe. Incedisa abantu ukuthi bayisize i-information, incedisa abantu ukuthi bathola ama-ideas ukuthi bavule amabhizinisi, incedisa ama-business ukuthi benze i-marketing yabo ngendlela esingathi imodeli.
Umnumzana Dumisani Mleya yingcweti kwezokwethulwa kwembiko njalo ungomhleli wephephandaba le-The Independent ubekhuluma ecingweni lo-Chris Gande we-Studio 7 eseHarare. Inhlanganiso yamagqwetha alwela amalungelo oluntu iZimbabwe Lawyers for Human Rights isikhuthaze idale lePhalamende ukuthi lingenele kudaba lokunyamalala kukaItai Dzamara. Embikweni wethu le ngomgqibelo lapho uDzamara afikise khona umnyaka owodwa lenyanga engazakali ukuthi waya ngaphi, inhlanganiso le ithe ilokukhathazeka okukhulu ngokunyamalala kwabanye abantu asebele minyaka abagoqela uPatrick Nabanyama loPaul Chizuze. Sixhume isiphathamandla salinhlanganiso umnumzana Lizwe Jamela. Ukhuluma ngabanye abanyamalalayo abangaziwayo lalamhlanje ukuthi bangapi, abafana labo Chizuze labo Nabanyama nangu ke uDzamara laye. Ngezinye indlela elithi ukunyamalaliswa kwabantu sokuyimvama eZimbabwe.
Sithi singakukhanya sekungumkhulu kaziwe le nto ngakile ngoba ungakhangela abantu abaningi bakhulumile. Akunamizamo kumbe kube ukuthi kwayenziwani okukhanyayo ukuthi sibe zithi khona vele kwahamba njani ebantwini bona la abantu yabona. So sekukhanya vele into leyana ukuthi vele kungakwanisa ukuyenzakala nje abantu bezikhohlwe ngakho nje ukuthi hhayi unamilele yakho ekuphendile. So thina sithi hhayi ukunyamalala komuntu vele kuyenyamalala komuntu asenyamazana ayikuthiwa yona inkomo iyadinga nyamalala ntoani idinge lize lithola amathambo kumbe lize lithola izila wayo. Abantu abantu bazinikethi ukuthi hhayi kule-SAFEF nxayinini ukuthi sisuye singathi singamalela endlini. So nxa kungenyamalala umuntu sikhanyele ukuthi sikhulumele ama-government institutions lawo bekhanya yenze imizamo ekhanyayo ukuthi hhayi lapha kuyakhanya ukuthi hhayi kuyazanywa kubili ukuthi esifike lempendulo lapho kungaphendulwanga khona.
Umnumzana Lizwe Jamela ligqwetha lenhlanganiso yeZimbabwe Lawyers for Human Rights.
Le Studio 7 esakaza eZimbabwe lisiza siphuma ngapha iVoice of America eseWashington DC. Lisibamba kumagagasi aku 909 medium wave, la ku shortwave 4930-12080, la ku 15775 kHz. Lela konjalo kusithola ebulenjini ku internet kukheli ethi www.voaindebele.com. Ikheli ethi njalo www.voaindebele.com.
Usuku lwanamhlanje ngo-1980 kulapho okwakhethwa khona umongameli wakuqala weZimbabwe ekhululekileyo umuyi umfundisi Kenan Sodindo Banana wasegcotshwa ukuba ngomongameli mhla ka-18 ngomabasa eminyaka munye. UBenedict Nhlapho uxoxa lwayekubutho leZimbabwe umnumzana Solomon Chikwere ngembali umuyi akhunjulwa ngayo.
Umuyi Banana watitshulwa yingwe esigodini ezansi emandebeleni mhlazi ku-5 Mbimbitho 1936. Kwathi iZimbabwe ithola inkululeko waba ngumongameli wakuqala eZimbabwe ngesikhathi umongameli Mugabe esasengumkhokheli kahulumende. Umnumzana Chikwere owayekubutho iZimbabwe isanda kuthola uzibuse uthi lobanje umnumzana Banana wayengumongameli ongelawamandla okuthatha izinqumo wayeyindoda elesithunzi.
Ube umuntu ube uhambo umuntu wewenkonzo statue yakhe kuphela. He was just a humble person ukuthi abantu mabathi president weZimbabwe ya abantu bangathi nangu president weZimbabwe.
Umnumzana Chikwere uthi lo bawumuyi wayehlonitshwa zazikhona izinto ayezenza ezazingemukelwa izo zonke izalwane zeZimbabwe.
Kangela history yakhe kwaba nendaba yokuthi ufuna ukuthi iBhayibheli itshintshwe ibhalwe nenye indlela, kwaba nama-allegations ukuthi uyisithabani njani njani. But kundaba zemali I don't think uBanana ebe ozobe nobukhophokopho bokutshontsha imali.
Engakabi ngumongameli waphatheka ekulwiseni umbuso oncindezelo ekuhlangothi lwabezenkolo ababephikisana lokuhlukuluzwa kwabensundu. Laye wange wavalelwa ejele ngazo ezombusazwe ngesikhathi sika Smith. Uthe esengumongameli wagcina kusethula umthetho ngo-1982 wawusenqabela abantu ukudlala ngegama lakhe njengoba inengi lalihlekisa ngalo. Abanye bakholwa ukuthi uBanana wadlala indima enkulu kumanyanisa ibandla leZANU-PF leZAPU kumanyano wazalwa ngo-1987. Uthe ekuphumeni kwakhe ukuba ngumongameli ngo-1987 umuyi wagcina esebotshwa ngemva kokuvela kobufakazi kwabathile abesilisa besithi wayebenza abafazi ngaphandle kwemvumo yabo. Wagcina egwetshwa wayapika ejele. Umnumzana Chikwere uthi lezi ndaba yizo umuyi agcina ekhunjulwa ngazo.
Iproblem yesintu abantu babamba into yokugcina not even into yokuqala. So uBanana is a hero kokuqala but kokugcina kune problem. The same nomgabi. Umgabe ubeyihiro kokuqala but manje umgabe angafa today illegends ayisekho.
Uthi loba esesifa umuyi ibandla lakhe leZANU-PF lamncitsha inhlonipho yobuqhawe ngenxa lelicala abhekana lalo ngensuku zokugcina kwempilo yakhe. Ngimele Studio 7 eJohannesburg leSouth Africa nginguBenedict Nhlapho.
Saka 18 kulinyanga eZimbabwe lifikisa iminyaka engamachumi amathathu lasithupha lithole uzibuse. Lanxa liqhakathekile leli langa abanye bathi kalitsho lutho kibo ngoba bebhekane lobunzima empilweni obugoqela ukusilela kwemisebenzi lokubhidlika komnotho. Imbangela bathi nguhulumende onsundu abamjabuleleyo engena embusweni ngo-1980. And I don't want my people to be tricked. Kambe kuwe lichoni ilanga likamabasa mhla ka 18 uchoni uzibuse kuwe. Rekoda imbono yakho usithumele yona ngeWhatsApp kumbe uthumele nje imbono yakho kunombolo ezithi 001 202 465 0318. Sitholakala njalo ekhasini le Facebook kanye la ku Twitter. Zimbabwe.
abalwa impi yenkululeko bephansi kwe-Vio le-Zipra sebebumbe eyabo inhlanganiso ehlose ukukhangelisisa kabanzi inhlupho eziqondane labo ngoba besithi eZimbabwe National Liberators War Veterans Association ayebenzeli kahle. Kubika uNompumelelo Moyo ekobulawayo.
Umqondisi we-Zipra Veterans Association uMnumzana Ben Ncube ubeke ukuba sekuyiminyaka edlula amachumi amathathu uhulumende engalaleli inhlupho zabo, ngakho okwamanje sekumele azilalele ngoba ibutho le-Zipra aliphathwa kahle njalo inhlupho zabo azikaze zilunyisiswe uma kuqathaniswa labalwa bephansi kwezandla.
Injongo esikujongileyo ukuthi thina sizimele, sizikhulumele inhlupho zethu njengamaZipra ku-National War Veterans Association. Nxa imfuno zethu bengazithathi, then sizazimela sisodwa.
Uncube uthi ibutho le-Zipra akukhulunywa ngalo njalo abaphiwa nhlonipho ukuthi le mbali yabo ayilondolozwa. Ethi ukungenelwa kwezombuso kwenhlanganiso yabalwela impi yenkululeko eZimbabwe National Liberation War Veterans Association lakubandla leZANU-PF kuyabacunula ngoba bathi besiya empini abalelwanga muntu othile.
Yikho kwenza saze sathi amaZipra War Veterans wonke ahambe nganqane ngoba thina imfundiso yethu ikhulula lelizwe yikuthi siyakhulula abantu beZimbabwe. Asiyikhulula umuntu oyedwa weZimbabwe. Silawo ama-war veterans akuma-parties atshiyeneyo. Asiwafosanga ukuthi ayejoyina lawo ma-party, azithandela. Kodwa siyabamema ukuthi asibe nendawonye ngoba sesibonile kuma-parties analawo ogijinywa kusiya khona bagcina bengcolile ngoba bayabe besetshenziswe entweni ezimbi.
UNkosikazi Belinda owalwa impi yenkululeko ekuZipra ongumgcini ngcebo enhlanganisweni entsha yeZipra Veterans Association uveze ukuba njengamalunga esifazane lokhe bathatha ilizwe uhulumende kababoni njengabantu abanoncedo kuthi imbali yabo ayikhulunywa ngayo okuyinto ebacunulayo.
Ikakhulu ihistory ethu njengabomama njengamaZipra ngomama ayikho vele completely eZimbabwe. Even abantu abethu benje abakwazi ukuthi thina sinje singomama sahamba lati sakuli impi bazwa kukhulunywa ngali kwezinye indawo kodwa thina bakwazi ngathi.
Ikomiti yeZipra Veterans ikhokhelwa umgcini sihlalo uNcube esekelwa ngumnumzana Tapson Moyo. Umabhalane kungu-Petro Sibanda esekelwa nguJob Ndlovu kuthi umgcini ngcebo uNkosikazi Ndebele. Amalunga ekomiti amabili nguBishop Clement Malava lomnumzana Stanley Ncube. Ngimele iStudio 7 yikobulawayo, ngingunompumelelo Moyo.
Ku-Live Talk lamhlanje sihlaziya ubunzima obubhekane lohlangothi lwezempilakahle eZimbabwe. Thumelani i-text message kunombolo ezithi 001-202-465-0318 ukuze silithinte ecingweni lingene kuhlelo. Sikhangele ezivela kwamanyamazwe ngamafitshane. Inhloko kahulumende kweleBhilithane umnumzana David Cameron wethule umbiko namhla esola abamethesa icala lokucatshisa inoto yakhe emizameni yokuthi angayihlawuleli imithelo elizweni lakhe esithi lokhu kwenziwa ngabantu abalomona abafuna ukuzisa imuli yakhe obuhlungu ngemali eyatshiywa nguyise. Indodakazi owake waba ngumongameli wele-Peru okwamanje ovalelwe ejele ibikwa ikhokhela ngamavoti asebaliwe kukhetho lokudinga umongameli walelo lizwe. UKiyoko Fujimori sele silinganiso phose esingamachumi amane ekhulwini i-39% emavotini asebaliwe elandelwa yingcwethi kwezenotho uPedro Mendoza.
Hula wasangoma o
Ingcwethi kwezempilakahle zithi kuqakathekile ukuthi uhulumende alandele isibonelo senhlanganiso ye-World Health Organization esokulwisana lomkhuhlane wetshukela i-diabetes, yona esimemetheka njalo ebulala abantu ngenxa yokusilela kwemithi kanye lokunganaki impilakahle kazulu. Kubika uNothando Sibanda.
Inhlanganiso ekhangela impilakahle kazulu emhlabeni wonke jikelele, i-WHO, ibike indikimba yalonyaka yokunanza i-World Health Day ngomkhuhlane lo, njalo isithi inani labantu elilomkhuhlane wethukela seliqonga ngokuphindwe kane kusukela ngomnyaka ka-1980. Unkosikazi Sophia Maplanka, oseleminyaka elithumi lasithupha ephila lalomkhuhlane, uthi akulula ukuba lawo ngoba udinga ukuthi uguqule indlela ophila ngayo, ikakhulu ukudla okudlayo.
Ukuba ne-diabetes ngomunye umkhuhlane omubi ukudlula ngoba yinto ozaphila layo isikhathi eside, okufanele unakanele impilo yakhona. Ngayabona sengiphile le-diabetes okwe-16 years lokho ngiphila phakathi kwayo, so kunzima kakhulu, akulula.
Umongikazi unkosikazi Netsayi Makhulumo uthi umuntu ulakho ukuphila iminyaka eminingi nxa esazi ukuthi ulawo lomkhuhlane njalo elandela konke akutshelwa esibhedlela. Udubo uthi ukuthi iningi labantu liyagula lize life lingazi lokuthi lilawo lomkhuhlane ongomunye waleyo eyaziwa ngokuthi ngama-silent killers.
Kulume ngokuthi umuntu lo uyalamba kakhulu, maybe ezefike to the point ukuthi afaint. Uyakwanisa ukuthi ukufenta kwenokwena kumungenise kukhoma, ukuthi umuntu wabanye ezehluleka ukuvuka, omunye ubenitshela nje ukuthi u-anti wakhe baze babona ukuthi khona ulethukela esekukhoma kasavuka.
Kulezi insuku sokusanda njalo uhlobo lwalomkhuhlane ohlasela abantwana, i-juvenile diabetes. Ingcwethi zithi indlela abantu abaphila ngayo kanye lokudla okudliwa kulezi insuku lakho sokwengeza inani labantu eliba lalomkhuhlane. Umnumzana Robert Hadebe, okhangela ezokuqinisa umzimba, i-health and fitness, uthi iningi labantwana kulezi insuku alisatholi isikhathi sokudlala ukuze umzimba uqine ngoba litshona ezimoteni bebukela loba ukudlala kubomabonakude lakubomakhalekhukhwini emalokitshini kungasela ama-youth clubs. Njalo abazali abaningi sebesesaba ukwekela abantwana babo besiyazithokozisa ngezemidlalo ngoba indawo zokwenza lokhu sezintutshwane.
Sitshona sibhoda ngezimota and yethu ukudla esesikudla so even worse kulalokhu obekudliwa ngaleziyana izikhathi zakudala. So uyafica ukuthi kuyadingakala kakhulu ukuthi abantu abaningi baluze i-weight ngoba imikhuhlane eminingi iza ngokudla.
Unkosikazi Memory Chabangu ongumzali laye ugcizelele ukuthi abantwana bafundiswe besesebancane ukudla ngendlela ngoba ikhula lamanono ayo.
Nxa ukuthi labazali labo bengancedisa ukuthi abantwana kumele ba exercise in terms of ukuthi bathole isikhathi sokuhamba-hamba, bethunywa behamba bengayenzelwa konke ngumama umbe ngosisi, thole futhi njalo lesikhathi sokudlala ukwenzeka ukuthi imizimba yabo ihlala ilingene bengabantwana.
Lanxa unkosikazi Maplanka ezwisisa ukuqakatheka kokunatha amaphilisi akhe nsuku zonke, uthi uyake awaswele ekilinika kanye lezibhedlela eziseduzane abesemelela ukuthi abantu bakhe abahlala emadolobheni bamdingele emafamasi okulakho ukubeka impila kahle yakhe engozini.
Le kwelatshweni kwakhona uyathola ukuthi thina sihlala emakhaya, ngale izibhedlela zakhona zilala mithi yokwelapha. So uzamele wena ume ngokuzivikela kwezinye izinto eziningi ezidliwayo ukuze lawe uqhubele isuku siya phambili. Abangalamali sibili uyabathwala nzima ngoba ezibhedlela bafika bakubhalele ukuthi ufanele uwathole, kodwa atholakala ezibhedlela ezinkulu. Kwesinye isikhathi ezibhedlela ezinkulu uyawaswela, so ufuza ukuthi udinge imali uyawathenga. Manje nxa ungalamali khonapho yikho lapho uhlangana khona lobu nzima.
Umkhuhlane wethukela ulakho ukuletha ubuphofu lapho imisipha emehlweni isilimele ngalomkhuhlane, ukubulala inziso kumbe ukubola kwenyawo. I-diabetes okwakhathisi ingomunye wemikhuhlane emine engathelelwanayo ama-non-communicable diseases avamileyo egoqela imvukuzane, imikhuhlane yenhliziyo ama-cardiovascular diseases kanye leyokuphefumula ama-chronic respiratory diseases. Umkhuhlane lo ubangelwe ukuswelakala emzimbeni kweinsulin eyo ephathisa umzimba ukusebenzisa ithukela eliwutholayo. Ukusabalala komkhuhlane lo akukho eZimbabwe kuphela kodwa emhlabeni wonke jikelele. Lapho iWHO ethi okukhangelelwe ukuthi kusefika umnyaka ka-2030 uyabe usungomunye wemikhuhlane eyisikhombisa ebulala iningi labantu emhlabeni kunye lengculaza, imvukuzane kanye lemalaria. Ngimele iStudio 7, ngingunothando Sibanda.
Kweze midlalo lamhlanje iqembu labesifazana elimela ilizwe emdlalweni wenguqu seliphumelele ukuyadlala emdlalweni ye-Africa Women Cup of Nations ngemva kokunqoba eleZambia ngesonto. Kubika uJoseph Njanji.
Iqembu leMighty Warriors linqobe eleZambia nge-3-2 ngesonto emdlalweni odlalelwe kweleZambia. Njalo nxa sokuhlanganiswa lempumela yomdlalo wehlandla lokuqala odlalelwe kweleZimbabwe ngeviki edluleyo, wena ophele iqembu leZimbabwe linqobe nge-1 kanya, kutsho ukuba iqembu leZimbabwe linqobe nge-4-2. Lokhu kutsho ukuba iqembu leMighty Warriors liza kuba ngelinye lamaqembu azaphatheka kumncintiswano we-AFCON oza kuba selizweni leCameroon ekupheleni komnyaka. Phambilini kokuyadlala kweleCameroon, iqembu leZimbabwe lizabe liqalile aphatheka kumidlalo ye-Olympics, yona ezaqhutshelwa elizweni leBrazil ngenyanga kaNcwabakazi. Kolunye udaba olumayelana nomdlalo wenguqu, iqembu leChicken Inn lihlezi esiqongweni seNgalane kwisigaba seCastle Premier Soccer League lile miklomelo eyisithupha ngemva kokunqoba kuyo yonke imidlalo emibili eseliyidlale kusizini yalonyaka. Abafana bakaJoey Antipas bathaye iqembu leDynamos nge-3-0 kuviki lakuqala elemidlalo ye-PSL, kwathi ngesonto edlileyo linqobe leBorder Strikers nge-1-0 emdlalweni obusenkundleni yeMandaba. Kundawo yesibili eNgalaneni kuleqembu le-FC Platinum lalo elilemiklomelo eyisithupha, kodwa lona lingaphansi kweleChicken Inn ngoba lihlohlwe kabili. Emdlalweni wabo wakuqala wesizini, iqembu le-FC Platinum linqobe iqembu leCholocho nge-2-1. Kwaba ngesifanayo njalo kumdlalo wabo wesibili ngesonto, lapho elitshaye khona iqembu le-Highlanders nge-2-1 emdlalweni obusenkundleni e-Papa Fields. Iqembu leCapes United lihlezi kwindawo yesithathu lile miklomelo emine ngemva kokuba ngutshingilobhanqa 1-1 leqembu elihlezi endaweni yesine elengeza iPlatinum. Kundawo yesihlanu kutholakala iqembu leHawumine elinqobe leZPC Kariba nge-2-0 ngomgqibelo. Ngaphansi kwalo kuleqembu leTriangle nayo lile miklomelo emine njalo elibe ngutshingilobhanqa 0-0 leqembu leDynamos ngomgqibelo. Iqembu leHighlanders likwindawo yesikhombisa lile miklomelo emithathu, okulinani lilingana leli leqembu elihlezi ngaphansi kwalo eleHarare City, lona elibhaxabulele eMutare City nge-4-1 ngolwesihlanu. Amanye amaqembu ale miklomelo emithathu ngabalisa eleCholocho, eleZPC Kariba kanye leleChapungu. Iqembu leBulawayo City lihlezi kwindawo yeshumi lambili lilomklomelo wodwa ngemva kokuba linqotshwe nge-1-0 leCholocho ngomgqibelo, ikanti ngosuku lwakuqala lwemidlalo libe ngutshikilobhanqa 2-2 leHawumine. Ukapteni weqembu leBulawayo City uXolisani Moyo uthi iqembu lakhe liphazamiswe ukutshengiswa ikhasi elibomvu okwenziwe imvimbi yabo uBrighton Dube ngemva kokuba evimbe ibhola ngezandla selingena entubeni, okuyinto edale ukuba iqembu leCholocho liphiwe umbekwa.
Senior player lawo kumele uzibone first half ngohla 1 ezongisibonisa yonke uthole, but ungabambi ibhola endaweni enjalo kuyena obvious plus red card udlasi sezana naleli shoti le futhi ngatombi towekeli la
ngaphansi kweqembu leBulawayo City kuleqembu leDynamos lalo elilomklomelo wodwa, kuthi ngaphansi kwalo kulamaqembu amathathu angela ngisho lowodwa umklomelo, wona abalisa eleBorder Strikers elewange kanye leMutare City. Ngiyimele Studio 7 ngoBulawayo, nginguJoseph Njanji.
Siyabonga Jahalakithi. Singakehlukanisi sikhangele ebezihamba phambili. Uhulumende obikwa esedinga indlela zokuvimba ukusetshenziswa kubi kwenkundla zebulenjini. IZimbabwe Lawyers for Human Rights sikhuthaze idale lephalamende ukuthi lingenele kudaba lokunyamalala kukaItaiZamara. Kwanelokwalamhlanje emthwakazi olivalelisayo, nguNtungamile Nkomo. Lilani.